Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7, olwesibili mhla ka 28 kuzivandlela 2025, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lukahulumente olwezimstats luthi ukugugudeka kwamandla emali esetshenziswa elizweni eyezigi ledola lemelika kuqongile ngenyanga yona lesikuyo.
Ama-divisions esazokhulunywa ku-social media lakwi-media ngama-divisions abunjwa ngabantu. I-ZNPF libandla elibambeneyo, ibandla labantu elisebenza ngomqondo owodwa.
Kulaba kubandla leZANU-PF abaphika ukuba kulokuxabana phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Iyaqhubeka impi kwele DRC. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency luthi ukugugudeka kwamandla emali esetshenziswa elizweni ezigi ledola lemelika kuqongile ngenyanga yonale kazibandlela esesiyigqiba kusukela ngenyanga edluleyo kubangelwa yikukhuphuka kwentengo yokudla okunathwayo lendleko zokubhadalela izindlu lemithelo yazo. Embikweni wethulela mhla izimstats ithi ukuwa kwamandla idola lemelika kukhuphuke kwafika kokwedlula ichumi lane ekhulwini 14.6% kuyonale inyanga, okubonisa ukuqonga ngokwedlula okubili ekhulwini 2.5% kusukela ngenyanga edluleyo ekampalakazi. Kwathi-ke ukuwa kwamandla emali yezik lakho kwakhuphuka ngokufika phose kokune ekhulwini 3.7%. Kusukela ngenyanga edluleyo kwakuthi ngqe kokwedlula ichumi ekhulwini 10.5% kuyonale inyanga. Ukuze sihlaziye lolu daba lokunye okuphathelane lezomnotho, sixoxa lomnumzana Simba Masimba Kuchera, ingcwethi ecobongola ezomnotho welizwe.
Ngokubona kwami imbangela enkulu ngama taxis uza nanzelela ukuthi u-2025 kube lama-taxis afakwe ngubaba uMthuli Ncube. Ngibona njengani ngamanye akhweze intengo yezinto. So inflation, ngoba nxa sikhuluma i-inflation siyabe sikhuluma ukukhwela kwezinto, ukuthi zikhwele kangakanani. So indaba yama-taxis esikwazi ukuthi engeziwe u-food lokunye yikho okwenza ukuthi intengo zikhwele.
Sikhangela ukukhwela okwenziwa lidola lemelika lelezigi, kungabe kutshengisa ukuthi imali lezi zisetshenziswa njani ndawonye?
Osobala yokuthi thina eZimbabwe silodubo olwemali. Izigi asikakwanisa ukuthi sibone ukuthi singaba le mali yini ezizayisebenzisa ezizaba stable, ngoba sile speculation eningi. Kodwa ungakhangelisisa uzabona ukuthi uyabe kungamelanga, especially nxa sisebenzisa i-US dollar intengo zikhwele ngaleyo ndlela. Kodwa ngokuthi thina kulama-speculators amaningi kwi-economy yethu, owokuqala. Owesibili, akula industry, ama-industry ayafala. So kugcwela ama-speculators, akusela abantu abalungisa izinto abakhona kwi-industry abangalungisi izinto okumele zithengiswe lapha eZimbabwe.
Siyabona njalo ukuthi abamavinkili, ama-retailers, bathi sebesehluleka ukusebenza njalo amanye asevaliwe. Kukanti uhulumende yena ugqekeza labo athi bangenisa impahla ngokungekho emthethweni elizweni, abama-informal traders. Kambe lolu lona uhlupho lungaqedwa kuyini?
Okukhona yikuthi uhulumende kumbe abanye abasebenza uhulumende kumbe abanye sebela ma businesses lab. So uvanzima ukuze sihlasele indaba ye inflation le profiteering ngoba labo esibakhangelele ukuthi bazasivikelela indaba ye inflation labo sebe u business njalo sebe ngama retailers uzabona ukuthi sebe khona ku retail industry so labo bayafuna ukuthi benze profit so kuzaba nzima kakhulu ukuthi iZimbabwe irikafe ngoba uyabe sekumele ukuze uhulumende kumbe abantu abafaka ama-policies babone ukuthi ama-policies abawafakayo kathesi ngeke asebenza ku-economy yethu.
Lo mnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe ebesixoxala icingweni khonapha eStudio 7. Kulaba kubandla lezanu-PF abaphika ukuba kulokuxabana phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ngokuthi kwengezwe umbuso kamongameli Mnangagwa kungafika umnyaka ka-2030. Baphika ngesikhathi abasekeli bakamnumzana Chiwenga beziveze izolo eNational Heroes Acre lapho abahlabele ingoma besithi akumelanga ikhahlanyezwe. Abasekela umongameli Mnangagwa labo bebegqoke izembatho eziveza ukuba bafuna ahlale esikhundleni kungagqitshwa umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028. Umnumzana Monashe Mthutsa okudalele ZANU-PF Central Committee utshele uGibbs Studio 7 ukuthi akulakuxabana phakathi kwenkokheli yebandla leli.
Ama divisions esazwe khulunywa ku social media la ku media ngama divisions abunjwa ngabantu iZANU-PF libandla elibambeneyo ibandla labantu elisebenza ngomqondo owodwa ukuthi umongameli okhona kathesi ngubaba uMnangagwa so akula abantu sithwa ngabantu baka uMnangagwa ngabantu bakaZibani ngoba lo othwa nguZibani wangkhona uyabe eqhathwe nguye ubaba uMnangagwa wavotela ngabantu ku Congress eka 2022 eZANU-PF. So ama division labantu ababonayo ngibeni ukuthi izinto ezenzakala ezimfeni ngibingathi ngathi izinto ezenzwa ngabantu ngananzelela abantu abaningi ababa umsindo especially kade behlabela abana ngabanye abangasobeza ni PF like uSenengamo ongasomembeza ni PF kulebandla lakhe kuthi ayifis asebefuna ukuthatha ithuba lekungena ngemkenke ngombe ngezikhala ukuthi bephambanise ibandla leZANU-PF kube ngani kulokulo kukhona kodwa kungiyi.
Ye kodwa siyabona baba Mthunzi ukuthi kulabanye phela laba abathi 2030 labanye bakuphikisayo kakhulu. So abantu sebebona ukuthi phela laba bathi behlabela ngabezanu bakubeka njalo abantu abakhuluma kunye kunye.
Into ekhona ukuthi iZANU-PF ihambe ku-conference ekobulawayo umfumfu oka 2024. Ku-conference leyo iZANU-PF iphume lama-resolutions amaningi akhona ahlanganisela ukuthi 1 July abe iJoshua Dr. Mtabuko Nkomo Day ahlanganisele ukutshintsha amabizo ama-provinces ukuthi singabiza ama-provinces njengabomathebheleni labomashonaland. Enye yama-resolution yangkhona abanye asebeyithi resolution number 1 ithi yona ngenxa yomsebenzi kapresident Mnangagwa asingezeleleni i-term of office yakhe aqedise aze ayephutshisa ngo-2030 ngama-resolutions abantu. Kunjalo nje ukuthi entweni ezinjalo bakhona abakuvumayo bakhona abangavumiyo. IZimbabwe is a constitutional democracy. Abantu bavunyelwe ukuthi bekhuluma bakucabangayo njalo abakufisayo. Njalo ngakulethi ongifisayo wena ukhona ongakufisiyo khona okukufisayo kodwa because sokuyi-resolution ebandla leZANU-PF yayenzwa ngo-2024 ekobulawayo abantu abaningi sebebanjwe ngakhona oku ukuthi iZANU-PF sidizayike lokho ngenxa yokuthi iZANU-PF ilibandla vele libambe iZimbabwe sokungani yinto etropical for indawo zonke. Otherwise akula nto emangalisayo ngezinto ezenzakala kuZANU-PF other than ukuthi libandla labantu and ama-conversation ayenzakala kathesi ngama-conversation around i-constitution kuphela.
Ye kodwa siyabona labantu impi yenkululeko bajinga lapha babantu bathi uMnangagwa seyihlulekile ngcono hambe ngibanenga kakhulu bakutsholoko
uMnangagwa wavotelwa ngabantu ngo-2023 ukuthi abe ngumongameli welizwe leli for a 5-year term. So uyabe seyihluleke esikhathi bani nxabona bamvotele ngo-2023 kuthi vele abantu ababengamvotelanga laba abakhulumayo ngabantu abakomplainayo abantu abalesifiso sokulokhu bekuthiwa kuphela izinto ngenxa yokuthi kule nto abake bayenza kudala ilizwe leli selimuva selisiya phambili ngendlela esiya ngalo. Siyakwazi ukuthi kulezinto eziningi ezingakalungiswa ezihlanganisela okuningi-ningi okungakaqedisiswa ngemisebenzi eyenziwa khona ngebandla lezanupiyo. Kodwa ungeke wathi into yonke le iphandlaniswa ngumuntu oyedwa ngabe ukuthi into ezingakayenzakali kutho ukuthi sonke sehlulekile phela. Wayelikhethi ukuthi uzibani wehlulekile thina into esiyenze kuhle. So ingabantu nje abakhulumayo. And ukuthi singathi ngumbono wamahhovisi wonke angiboni njalo. Ngumuntu nje ayebekhuluma into esekhanda lakhe yedwa.
Lo mnumzana Monashe Mthutsa okudalela ezanu PF Central Committee obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare. Abasekela umnumzana Chiwenga bathi umnumzana Mthutsa usinga ezimithiyo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Misheke Sibanda okhokhela elinye icele lezaphu.
Ukuxobezela ubandla lezanu PF umbone ngani Gibbs into engalunganga ngoba akusatshengisi ilizwe ukuthi ilizwe elilomthetho. Ukuthi lilizwe elila leadership efuna ukwenza ingqubekela phambili yeZimbabwe ukuthi iphumelele. Ngoba into esisenzakala eZimbabwe, umbuso osukhona sungani ngulola lo lemuli yakhe nguye sebamba umbuso kumele abuse le family yakhe. Kungafaki abantu beZimbabwe abalwela leli lizwe behlupheka behlale egangeni besidla nzima benethwa lizulu bedubeka bebulawa ngamabhunu. Akusatshengisi ngoba sokungani kwakulelwa ukuthi umuntu kazingenele nje embusweni lemuli yakhe.
Kuvele kubangwani le bandla lezanu PF ngakhuluma labo bathi hayi bona babambene akula bantu abalwisanayo
laphana. Ukuthi kulokubangwa kuliqiniso ukuthi umuntu uyazama ukuvala ukuthi kungaphumeli ngaphandle anto yonke umuntu emzini wakhe ukuthi kungabonakali ukuthi uyabecabana le nkosikazi. But kugcina sokuvela sokusemakota ngithi noma la ukufihla emzini wakho. Laphana ukuxabana kukhona kubangwa ukubusa. Njengoba ngitshilo Gibbs, uhlupho esesaba nalo eZimbabwe ikuthi mina nginje ngingubhubesi ngangena embusweni. Sengifuna ukubusa mina le muli yami ngibe ngi-life president ngikube lokhwana kobuduna. Ukuthi uduna kuye ngingafa uthathwa ngumntanami, umntanami umzukulu wami njalo njalo. Ukadaye ezelizwe kakufani njalo. Kufanele umuntu angene ithemu yakhe le evunyelenweyo ngeconstitution. Mayi-2 term, 2 term. Mayi-1 term, 1 term angithi. Kwenzela ukuthi kungene imbono etshiyeneyo eyabantu le leadership ngukhokheli. Kubonakala ukuthi umuntu obengcono ngubani osekumbo oyenza ngcono ngubani oyenza umnotho elizothini uphumelele ephambili.
Lo mnumzana Misheke Sibanda okhokhela elinye lamacele ezaphu obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Umanyano we-United Nations ubika ukuba ukulwisana kuqhubekela phambili eGoma kwele Democratic Republic of Congo kulandela imbiko yabahlamuki be-M23 eyokuthi sebelithethe leli dolobho. Izibhedlela kubikwa zingasenelisi ukuphathisa abantu ngoba abalimeleyo sebebaningi kakhulu. Umlamlankunzi umongameli William Ruto wakwele Kenya uthi kuzaqhutshwa umhlangano lomongameli Felix Tshisekedi lomongameli Paul Kagame wakwele Rwanda okuzakhulunywa ngempilo eqhubeka e-DRC. Ele Rwanda litheswa umlandu okusekela abahlamuki laba. Umgcini sihlalo we-SADC njalo engumongameli weZimbabwe umnumzana Mnangagwa uthi uxolo asizweni uTabo Kancube exoxa ngalolu daba.
Singabi thina u-Southern Africa u-SADC amazwe lawo mama abathwane balasebeba mama lahle ngezandla ngoba leyana impi eliwa e-DRC itsho okuningi. Sizwile-ke njalo la lapha umongameli welizwe ubaba u-Emmerson Mnangagwa sithi yena i-SADC izangenela kodwa nxa sithola imbiko kukhanya ukuthi vele kungathi kulamasotsha ayi-SADC vela khona ngahle. Kodwa ke osokuliqiniso yokuthi impiliyana nxa i-SADC singenela singakhohlwa okunekufanele sikunanzelele. Kusitsho ukuthi njengamazwe e-SADC nxa sebengene kuleyana impi vele sithi kuhle kudonswa nzima i-ikonomi yala mazwe amaningi ayihambi kahle leZimbabwe ayihambi kahle. Amazwe azi sihambe siyengena kuleyana impi okuliqiniso yokuthi i-ikonomi lizakwehla usithi xa economy sehla kuyita abantu besadik kulawo mazo zangena kuleyana imbi izabo yafika iqhubeka isebenza modlo lokho ikukhona
nxa sikhangela ukuthi lokhu kuza kulandela okungahlaliseki okuseMozambique kulandela ukhetho lokhu akusoze kuphazamise na kumbe kulethe okungahlaliseki kumazwe amanenge aseSadik
ye ozokukhona engakutsho ukuthi iqiniswe ukuthi njengamazwe eSadik abathungamela amazwe eSadik sofanele bazinuke amakhwapha singananzelela ukuthi khaya kuba lokuchokozela okwenzakalayo singakhohlwa ukuthi kwenzakale namibhi wachokozela kwathula kwenza khathesi kuyenzakala eMozambique kuyachokozela sokungenele DRC kukhona esingakubambi kuhle njengabantu ikakhulu imbono yasesibangoshe bona ngathi umthetho le elizwe yamazwe kuthiwa yi-constitutional siyilandeli kahle siyafunda siyibhendise okwesibili umbono ngathi ukuthi kungahlonipha amalungelo abantu xa ungahlonipha amalungelo abantu abantu bafika kwisibaso ukuthi bantu bangayisifayi kubi ekulezi eziyani
lo mnumzana Ambrose 70 olandela ezombusazwe njalo ekunhlanganiso emela izisebenzi ye-ZCTU sisenjalo ukuba nomgcini sihlalo we-SADC njalo engumongameli weZimbabwe mnumzana Mnangagwa uthi inhlanganiso lo izaqhuba umhlangano wokuhlolisisa impilo ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane kulabantu abahlala eGaza abazinkulungwane ezingamakhulu amathathu i-300,000 ababuyele emzini yabo izolo kulandela isivumelwano seHamas le-Israel esokubeka phansi izikhali. Ukukhululwa kwabathunjwa iHamas ngomnyaka ka-2023 labavalelwe entolongweni kwele-Israel. Abantu abaningi bathole imizi yabo ibhidlizwe ngamabhomba aphoselwa eGaza ngele-Israel. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba umtshutshisi wokudalela i-International Criminal Court uthi kumele kubotshwe abacatshangelwa ukuthi babulala abantu abaningi e-West Darfur kwele Sudan okulempi yomvukela. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Amankampani aseMelika akumsebenzi wamakhompyutha lokukhulumisana ngemitshina yakulezi nsuku awe-technology alahlekelwe imali ephezu kwe-$1 trillion emkambo wemali i-stock market izolo ngemva kokuba inkampani yakwele-China isathuthukayo i-DeepSeek yazise ukuthi isithole indlela yokwenza umsebenzi thize ngemali encane nxa kuqathaniswa laleyo ehlawuliswa inkampani yeMelika. Inkampani ye-NVIDIA iyodwa ilahlekelwe ngama-billion phose angamakhulu ayisithupha i-$589 billion. Ekuseni lamuhla umkambo wemali bulokhu uveza impawu zokungahlaliseki. Kodwa amanye amankampani agoqela yona leyo i-NVIDIA abekhanya iseqalile njalo ukuthola inzuzo ngokuya kwelanga. Ikhuluma ngalolu daba umongameli weMelika umongameli Donald Trump uthe okwenziwe inkampani yakwele China le kumele kube yisifundo kumankampani aseMelika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela okwenzakala eMelika umnumzana Tim Muringai.
Lapha it's a monumental technological advancement ngoba siyakwazi ukuthi i-industry ye-technology is ever evolving and itshintsha day by day and ma ungahlala emuva usithi wena you have arrived kuzaba lama company anjenge-DeepSeek lawa abuyileyo a-revolutionizer i-industry yakhona. Okuqakathekileyo yikuthi i-DeepSeek ibisebenzisa ama-older chips about 2,000 of them compared labo-NVIDIA ababesebenzisa 16,000 and ama-chips angkhona were older semiconductors. So khonapho hhayi ungantwa sebebuye batshintsha the whole game AI and ikathesi NVIDIA has to come back and respond to something like this. Ngoba kukhuluma ukuthi i-AI technology can be produced by cheaper and less more expensive means. Nvidia, I think bayotebe besebenzise close to $1 trillion to make sure ukuthi ama database angkhona can handle all the information lama algorithms. So this is a very very innovating and exciting time. Ngoba kathesi the race is now open to see who can do it at a cheaper rate. Mama Chinese abuye le DeepSeek sizabona la ukuthi ama Indians azazamani and siyakwazi ukuthi ama Russians lama Ukrainians lawo nganto abaya compete ku lesi sigaba se technology.
Inkampani ye Nvidia ubona isenelisa ukuvuka yini incintisane le inkampani yakwele China le?
Ukuthi Nvidia elahlekelwe izimali ama billions lawa kuyenzakala and kuyatholakala ngoba bona I think for the past 5 or 6 years they kind of just relaxed ukuthi there was nobody who had the technological power or prowess yokusebenzisa the algorithms like they did. But kathesi iDeepSeek China has changed the whole game. Yikho sebelahlekelwe imali and abantu abaningi sebeza investor in a smaller but upcoming company. But into abameleleyo abaningi is ukufind out ukuthi ama operating costs, data, research, lalani, kwakumenjani, plus what are the shortfalls and origins of the data. But it's exciting news, and we know with Yama companies, Lao Anjing or Nvidia, they will always come back with something better in the future.
Umnumzana Tim Moringai Ulandela, okwenzakalayo eMelika, ubexoxa lo ntungameli inkomo Studio 7, ese Ohio khonapha eMelika. Amapholisa kwaBulawayo asemanyene labazali ugatshalwe zemfundo abathengisayo labathwala abantu ngezimota emzameni yokulwisana lokuthathwa kwezidakamizwa ezehlukeneyo enzikini yaleli dolobho isilindweni samabhasi esazakala ngokuthi eGodini, lapho abafundi okubikwa sebevame ukuhlangana khona bengaphuma esikolo bengakagadi izimota zokubuyela emakhaya. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Inani labafundi asebephatheka ekuthatheni izidakamizwa ezehlukeneyo libikwa liqansa edolobheni lakoBulawayo osokudale ukuba amapholisa asungule uhlelo lokulwisana laloluhlupho ngoba inengi selikhathazekile ngekusasa yabachalaba. Isikhulumi samapholisa kobulawayo u-assistant inspector Nomalanga Msebele uthi sebesungule uhlelo lokulwisana lokuthathwa kwezidakamizwa ngabafundi kuhlanganisa lalabo ababathengiselayo enzikini yedolobho lakobulawayo.
Amapholisa akobulawayo saqale uhlelo lokuxotsha abantwana besikolo labo abathi nxa betshayisa esikolo ngesikhathi abatshayise ngaso bahambe bayebuthana egodini kobulawayo. Nxa bebuthene khona laphana izikolo ziyaqala ukulwa, baqalisa ukuba lama-groupings abo njengabantwana besikolo, baqalisa ukulwa, baqalisa ukujikijelana ngamatshe and bayahamba futhi bayebuthana ema-toilets akhona laphana, baqalise ukubhema insango, baqalise ukunata utshwala lobo esithi yintshengu. So siyagqugquzela zulu kandaba ukuthi abantwana asibaxotshenini, abantwana kabaye ezindlini, abantwana asibafundisenini. Nxa sibabona bebuthene abasuswe khona lapho bahambe ngekhaya.
Obona ngokuthwalwa kwabantu esilindweni sezimota egodini rank umnumzana Danisa Chuma uchasisa indlela abafundi abaziphatha ngayo.
Abaningi bayakusika kuna bekhisana khona and then abanye bangikhona basuka lapha bafika lapha kengathi ngabantu ababhadala isekhathi olithole ngekhathi lemoto ezihali. So sabezama ukuthi abantwana bahambe sisemasembu sakho ukuze isayizi eziningi ezinjengalaba lapho babhangile bona uthola begade imota engaka so khona mabhengu khonjabo lokho.
Othengisa egodini rank umnumzana Mncedisi Sibanda uthi kunzima ukuqondisa abafundi abagadela kulesi silindo.
Siyezwa liqinisa ngasona ke thisho. Singananzelela insukwini ezedlulileyo kulomama obe wabona emondolozi esithi uyenza into enhle ukorrektha abantwana abawonayo kodwa umthetho wamphendulela ukuthi mama ufakelani laba bantwana abazobaphisandla abantwana beganga siyabathola phandle babhema imbanje basitabhoni omunye ngufuna ufake impama uthi uyamudisiplina nje okulingeneyo futhi umntwana yenza into enhle susiyabuya susiyabotswa suthola kulesala futhi ubadisiplina njani abantwana.
Umzali unkosikazi Jean Sibanda ukhala ngabantwana asebethatha izidakamizwa enzikini yedolobho.
Abantwana sithi abatshali because right now as she's talking and balalele ukuthi ngithi singatshali. So umntwana uzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzakuzak
Udokotela wengqondo, udokotela Jacqueline Nkomo, uchaza imihlobo ehlukeneyo yezidakamizwa ezithathwa ngabafundi.
Abantu abadala, right? But then what makes this one abantu antipinotisa bongothi, they are so experimental with everything. We've heard of kids making amatrucks, using amapampers, making amatrucks, using amachokes. Now there's another one that is trending, a strawberry. There's so much pressure surrounding abantwana.
Umqondisi wesibhedlela seIngutsheni uDokotela Nemache Mawere ekhuluma leStudio 7 ecingweni uchaze ukuba inani labantwana abathatha izidakamizwa liyaliqansa kobulawayo ethi okwamanje kulabatsha abedlula amachumi ayisifica minemibili ekhulwini 80% abayingxenye yezigulane abalazo esibhedlela sona esilabantu abedlula amakhulu ayisithupha lengxenye 650 abalaliswe eNgutsheni. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Njona njani bakithi, hayi loko ka Donald Trump okunye ngiyakuzwisisa ngempela. Amazwe akithi ngabe Africa vele sa too much corrupted. Hayi ngempela, especially lona lelela kithi ugovernment lo wakithi lo. Vele sewazitshela ukuthi uye uyezimathanda nje ugovernment. Hayi imali ziyathunyelwa bona bayitshontsha and bayazi ukuthi kobani abatshontshayo, but iconstitution ayisebenzi kulabo bantu. Kwangobani bona ukuthi iconstitution abayisebenzi betshontsha imali zombuso bezenza ezabo? Kumele ukuthi iconstitution isebenze. Manje siyabona ukuthi iconstitution yakuleli lizwe lakithi ayisebenzi, ile nje yokuqili yokuzenzela. So akunzima ngakithi, kunzima empeleni. Bonke laba nama-sanctions, ungathi uDonald Trump akafaka ama-sanctions, kuyafana ngoba vele ayikho into abayenzayo. Bakhalela nje ukufidwa ngathi zingane encane. Sinomnotho omningi lapha ezweni lakithi, sinomnotho omningi kakhulu okokuthi lezi zinto zokuphiwa nje hayi azidingakali emazweni abanye. So ngathi uDonald Trump vele angafaka angavala lezo mali zonke, especially kwelakithi, aqale ngalo lelelakithi, labuye futhi angakhiphi lawo ma-sanction ayengeze more.
Studio 7, yebo linjani lapha ekukhona? Hayi siyabulisa, sijabula ukuba nani ngaso sonke isikhathi lezi ndaba ezikhiphayo. Awu ngingusikithi Ncube, kodwa kamela ngizibongela kakhulu, ngibonge kakhulu futhi le nduna yami engizwa mihla nemihla mpela izama ukuthi indawo yayo ayiphakame iye phezulu, bese kusehlulwa ngomgwaqo wabantu.
Yebo ke abanye abalaleli beStudio 7 lingakhohlwa ke ku-Live Talk, uhlelo lwabatsha The Connection, sixoxa ngokuvalwa kwamabhizimusi eZimbabwe olwevalelisayo. Yimi uzithandekile Mhla. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama.